So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-15 kuNtulikazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, eleZimbabwe libika lilokhelilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla inflation lilasilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka.
Leqiniso ukuthi inflation kathesi kukhanya njengani yehlile mbijana, kakhulu ngenxa yokuthi sesile currency entsha.
Udaba lwegugurawundi lulokhu lusemlonyeni yabanengi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ngalolu daba izolo.
Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sokuqazisasa khona. Okwesibili kube le ndlela yokudinga ukukhumisana umlotha ngokucela uxolo.
Abanye abasekeli bebandla leZANU-PF balokhe besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi yezenotho yelemelika elodumo osikhwica mfundo Steve Hanke uthi eleZimbabwe lilokhu liyilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla i-inflation linesilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka. Inani leli lehlile kakhulu nxa liqathaniswa lalikhupha ngenyanga kaNhlolanja elaliyisilinganiso esedlula inkulungwane ekhulwini i-1397%. Ibhange elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lasungula imali entsha e-Zimbabwe Gold ngomabasa ngenhloso yokumisa ukukhwela kwentengo yempahla lokusela amandla kwemali yeZimbabwe, njalo ezinye ingcwethi zezenotho zithi lokhu kwaletha ukuhlaliseka komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Leqiniso ukuthi inflation kathesi kukhanya njengani yehlile mbijana, kakhulu ngenxa yokuthi sesile currency entsha, njalo ngokubona kwethu i-currency leyo singathi i-stable kayikaqali ukuswela amandla. So uzabona ukuthi kathesi i-currency i-stable, njalo intengo ayikhweli njengalokho okwakwenzakala ngezikhathana ezehluleyo.
Ukungakhweli kwentengo yempahla kungabe kusenziwa na ikwazisa njalo kahulumende ukuthi kwengezele lelwe imali eyo esekela izigi isuka ku 285 million isiya ku 370 million na
akhonoko ebantwini ezingathi ngama numbers kodwa ayabe engatholutho ngoba abantu abafuna ukubona ukuthi intengo ayikhweli njalo into ziyatholakala esitolweni. So ukwengezelelwa kwemali esekela i-currency unceda labo engxenye ama-economies labanye abenza i-business, kodwa abantu makhaza abalandaba lakho lokho. Intengo iyabe ingakhwelanga ngoba into ziyabe zitholakala lula, njalo siyabe sifuna ukuthi ababamabhizimusi khathesi basafake ithemba kumali entsha leyi ukuze babone ukuthi kuyozela nkomona.
Singabona lokhu ukuqhubekela phambili kuze kufike ekupheleni okomnyaka na, kusingakabuyeli lapho esivela khona okule ntengo ezaziphongukhwela nje mahlayana?
Into ekhona eZimbabwe enza ukuthi imali yaseZimbabwe iswele amandla yikuthi abantu abalathemba layo. Uhulumende engabuya lamaqhinga awokuthi abantu babe lethemba le-currency, siyakubona kuqhubekelwa phambili. Khathesi abantu uzabona ukuthi into ezinjenge rent, into ezinjenge ama passport, into ezinjenge ama toll gate balokho bephadala ama US dollars. Kungenzakala ukuthi ama business amaningi ayabe efuna ama US dollars, imali iza qala ukuswela amandla. So nxa kuyukuthi sesilethemba mbijana kumali yethu njalo sesisebenzisa ikakhulu kuma services atholakala kuhulumende, kungenzakala sibile ukuthi singaqeda umnyaka imali intengo zingakhweli kakhulu.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Disability Rights Center ubesecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Abanye abasekeli bebandla leZANU-PF balokhe besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe zithi indlela abasekeli laba abenza ngayo ingabe iveza ukuba abatsho njalo bakhuluma bezimele kumbe uMongameli Mnangagwa nguye obathumayo ngoba engafuni ukuthiya isikhundla. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva komhlangano webandla leZANU-PF eMaswingo lapho abasekeli bebandla leli abathe uMongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kuyefika u-2030. Amazwi la azwa ngemva kwamaviki amabili selokhu uMongameli Mnangagwa wazisa uZulu eseMtare ukuba akasoze aqhubeke engumongameli welizwe. Akwaziwa ukuba abasekeli bebandla leli benza lokhu belandela uMnangagwa kumbe hatshi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuba uMongameli kajunganga kuchiya isikhundla. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana yeBeth Jamuka owebandla lePeople's Unity Party othi okwenzakale eMaswingo kuveza ukuba inyathelo likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uzakuthini.
Siyakhondema kakhulu abantu beZANU-PF beMaswingo province namanye ama provinces labo baindoza uMnangagwa ukuthi aconteste 2028 presidential election ngoba uMnangagwa ithemu yakhe iyaphela ngo-2028 yokubusa. So kufanele uMnangagwa ahlale phansi aphumule ngoba uMnangagwa angangena futhi ngo-2028 ukuthi abambe ilizwe abe president again, hayi abantu bangafa indlala.
Amazwi kamnumzana Chamuka asekelwe ngenye ingcwethi umnumzana Pride Mkono owenhlanganiso ye People Power.
Thina sasivele sikwazi ukuba uMnangagwa wafuna ukuchiya ngendlela abayenza ngayo, kutsho ukuba engabe ebathuma ukuze azo imibono kaZulu njalo aze athanga ngumongameli si abantu basho njalo.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcwethi umnumzana Herbert Ncubena othi uMongameli Mnangagwa kasoze achiye isikhundla sakhe.
Asiboni ukuthi ungabe limqodo lelo ukuthi usefuna ukuthiya. Ungibona into zakhona ziqalise eMaswingo kusho ukuthi kukhona okulungiswayo, hhayi undoda okangani umbuso uyawuthakazelela angeke aphonge ukuthiya nje. Lapha kule nto eyenzakalayo badlala ngathi uzabona ukuthi khona khona uzaqhubeka kuzokufika u-2030 lowo amfunayo.
Kodwa enye ingcwethi umnumzana Libert Dube uthi abantu bazenzele abakucabangayo eMaswingo.
Abakwenzayo lokho akulandzayo. Abantu abafuna ukuthola umncedo lokuthandwa besebenzisa ibizo lakhe uMongameli.
Osekele ebandla leZANU-PF umnumzana Thabani Dube uthi uMongameli Mnangagwa kumele ahlale esikhundleni.
Indoda engasiyo indoda yamazwi, indoda yezenzo. Uyananzelela njengakobulawayo bajabulile abantu ngesakhiwo segwayisha ngali dem, uhlupho lamanzi luyaphela, iwange 7 and 8 ziya expandwa, wonke lawa ngama-projects amakhulu akhangelela ukuthi azayenza impilo zabantu zibe nganeno.
Isimemezelo sikamongameli Mnangagwa sabuya ngesikhathi kulokungahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe eleZANU-PF eyokuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kukamongameli welizwe. sokudume islogan esithi 2030 umnangagwa uzabe khona lanxa kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zePlumtree zikhala ngokwabelwa umumbu obolileyo lugatsha lukahulumende olwePublic Service Labour and Social Welfare ngaphansi kohlelo lukahulumende lokutholisa uzulu ukudla kulandela isomiso esibangelwe yi-El Nino. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Unkosikazi Nomhlendiweni Ngwenya oyinduna uChief Wasi wezimnyama eMangwe uthi sebathola umumbu wesiphala senkosi kodwa owabelwa uZulu uvela eSocial Welfare wonakele.
Ngitholile isiphala senkosi, ngiyabonga kakhulu baba mhlendi, kodwa umumbu ubolile baba mhlendi.
Isakhamuzi sePlumtree eMangwe umnumzana Mathetha Masuku uthi baphiwe yiSocial Welfare umumbu obolileyo.
Bathikhambayo abantu abaningi babesithi ngani ulokubonakala ukuthi but lo obuye ngemuva ngathi kathethanyana owesiphala senkosi hayi ukhanya ungconywana.
Isakhamuzi seMzingwane umnumzana Thulane Alex Letter uthi abanye batholile umumbu kodwa abanye abatholanga, njalo lezifuyo seziqalile ukucuba.
Njengakathi ezivele nje utshani njengakithi enswazi engithi eMzingwane khonapha la manzi lawo awekho sezihawulisa. Laba balemali abanelisayo ukuthenga ifiti sebeqalile ukuthenga ifiti.
UChief Masuku weGwanda ematshetsheni uthi indlala ekhona lonyaka akaze ayibone.
Uma ngendlala sikhulume ngabantu ngiphela sikhuluma la ngezifuyo, kuhlungu kakhulu ukuthi amanzi asephezulu, izifuyo azisela amanzi okunatha.
Umnumzana Ashley Sithole oyinduna yetsholotsho uChief Gambu uthi uwutholile umumbu ngaphansi kohlelo lwesiphala senkosi.
Uhlelo lolu luhle kakhulu ngoba ubenefitha ezintandani yabafelokazi ngokukhulu labo.
Umholi wekhansili yezinduna elizweni uChief Mchana Khumalo uthi zonke induna zizathola amathani angamachumi amabili lanhlanu.
Induna ngayinye ngayithola amasaka angu-100 ekhulu lamasaka ukuncedisa umvali isikhala se-social welfare lapho kusilele khona ku-welfare la induna ingene ingenincedise.
Unkosikazi Rorisang Makhurane umqondisi kutshwa kwenhlelo ePlumtree uthi izakhamizi ezithe zathola umumbu owonakeleyo kumele ziwubisele eSocial Welfare baphiwe omunye, kodwa abakatholi imibiko evela kuZulu ethi bathole umumbu owonakeleyo. Kusenjalo abanye bayasola uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa aluphawule izolo olokukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazo wegugu kurahundi. Isikhulumi senhlanganiso yabanye ababe kuviyo lebutho eleZipra umnumzana Besta Willie Magwizi uthi umnangagwa udlala ngengqondo zabo ngoba engafuni ukuqala exolise.
Uhlelo lulontshiwe sibili, imizamo siyayibongela kodwa-ke isifinyelelo izo esingazathi kazikho azikwananga. Ngibona ngathi indwangu ikhuthukazi ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo sobhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlota ngokucela uxolo bese silandela-ke lokho sokwenzakile namhlanje.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Khutshwe Khaya Nketha uvume lo mnumzana Magwizi.
Le indlela kwakumele ukwenza ukulungise ngayo ayiqondanga, yonke esingayifoniyo engayingozi thina abantu esiyithini esabe siyiso esasibulawa. Ngaleyo ndlela nxa udaba lungangozi thina abayibo abantu ababesizibuhlungu uye ufuna ukuyasolva lokwani, awunamuntu asolvayo. So yena ufuna ukuzivikela lokhu okwenziwa nguhulumende wakhe.
Umnumzana Chinga Dube uthi bakhangelele ukuphiwa impahla zabo ezezipha lezaphu ezathunjwa nguhulumende.
Hayi, kuthi kuzabaluleka. Hayi, lokho phela khona uyakhuluma.
Umnumzana Suthe Nchirodza ophatheka kwezombusazwe uthi umongameli Mnangagwa waphatheka kudaba lweGugurawundi ngakho balalungelo lokukhokhela lolu hlelo.
Mnangagwa wayenguminister of state security ngesikhathi sombhuqazwe umthetho uthi wona nemo judex impropria causa kusitsho ukuthi umuntu angaze akabe ngumantshi kumbe ureferee kumbe unompembe endabeni lapha yekethiswa yena icala.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Jesse Fungai Majome uthi ulusizi ngoba ikhomishini ebimele iluphathe loludaba eyokukhumisana umlotha ayisekho. Umongameli Mnangagwa izolo uthe abantu babe lesineke njalo bebambane ukuze uhlelo lolu lusebenze. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izigidi lezigidi zabantu ziqalisile ukuvota eRwanda namuhla kukhetho lokudinga umongameli kanye namalunga edale lephalamende. Umongameli Paul Kagame walelo lizwe ukhangelele ukunqoba kulolu khetho okuzawuba lihlandla lakhe lesine elokubusa, kubika abezindaba abe-AP. Imota ebile bomba idubukile phandle kwesigodlo seSomalia eMogadishu ngesonto ntambama yabulala abantu abahlanu yalimaza abangamachumi amabili. Lokhu kwenzakale abantu bebukele umdlalo wenguqu owe-Euro 24 kumabonakude. Amapolisa athi abacatshangelwa ukuthi benze lokhu ngabokholo lwesiMoslem abangabahlamuki, kubika njalo abezindaba be-AFP. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wechukela owe-type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinya ngoba ulakho ukubulala. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wechukela ohlasela abantwana abancane imvamo. Lowo ubangelwa ukusweleka kwe-insulin emzimbeni, kodwa yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela. Ukuthambisa kaningi, natha amanzi kaningi, cikizeka umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele waba layo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection every day impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babe dinga i-support psychologically ezikolo ndamkhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela, kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafuthu kakhulu, kamelanga elambe kakhulu, kamelanga esuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni nantambama, umuthi wakhona uyi $15 since ama injection athengwa ehodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayanelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Umhlangano omkhulu owebandla lama Republicans or Republican National Convention uyaqala namuhla kukhangelelwe ukuba umnumzana Donald Trump uzakhethwa kusemthethweni ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli. Umhlangano lo uzakulandela ukudutshulwa kukaTrump esemkhankasweni wakhe ePennsylvania ngomgqibelo. Isehlakalo lesi sibulalise umuntu oyedwa kwalimala abanye ababili. Amalunga ebandla laseqalisile ukubuthanela umhlangano lo eMilwaukee, eWisconsin, ukulandela isehlakalo lesi uMongameli Joe Biden ukhuthaze izizalwane zeMelika ukuthi zibambane ziphikisana lodlakela elizweni. Ukuhlazela ludaba sixoxa lomnumzana Thabang Nare oyisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika.
Sesizwile ukuthi hayi umnumzana Trump ulungiselela ukuthi ku-convention le-Republican Party ukuthi efakwe-ke ukuthi ebe nguye ozaba yi-nominee ofakiweyo ukuthi leli qembu selifakile ukuthi ozaba ngumongameli nxa kufika ukhetho lukaNovemba ngubani. Uthi yena ekhuluma umnumzana Trump ukuthi hayi kumele ehambe eyekhuluma emhlanganweni lowo, ekhulume njengenkokheli yelizwe i-America, ephinde khulume njengenkokheli yomhlaba. Njengoba sibonile esitsho laphana sanda kudutshulwa, uthe kumele kuliwe ukuthi kuze kunqotshwe. Cabanga ukuthi kutsho ukuthi kunqotshwe ukuthi engene ebe ngumongameli omusha.
Ukudutshulwa kwakhe lokhu ngokuwo obona kwenu kungaguqula na imicabango yabaningi, ikakhulu akade bengamsekeli?
Abantu abasacubungulayo lokhu bakhuluma izinto ezithiyeneyo. Engikubonileyo mina, abanye bathi hayi labo akade bevele bezamvotela bazasukuma ngamandla, baphakama ngamandla besiyabona ukuthi bavotile sibili, okuzenza ukuthi amavoti akhe enele. Abangakwaziyo yikuthi laba abavotela uBiden labo bazaba lentshukuntshu lamandla wona la afanayo ukuthi besukume labo behambe njalo bayevota. Njalo indawo adutshulele kuyo ePennsylvania, President Biden ekhethweni lwedlulayo luka-2020 wanqoba kuyo. So abantu sebezibuza ukuthi ngenxa yokuthi udutshulele khona kambe kuzadala umahluko ukuthi iPennsylvania igcine iguqulwe yanqotshwa yathathwa yi-Republican Party.
Libona sengathi ukuhlaselwa kukaTrump lokhu kakunyeke kudale na okunye okufuthelana okungaletha udlakela?
Umthandazo wabantu abaningi ukuthi kube lokuthula, ikakhulu kulandelwa ama-elections la abuya ngoNovemba. Emabandleni amaningi izolo kuyinsonto abantu kade bethandaza, abafundisi bekhuthaza abantu ukuthi hayi silizwe linye njenge-America, kakukhuzwe udlame kudediswe inzondo. Even though Speaker we-Congress uMike Johnson laye kukhulumile, so yinto ekhangelela ukuthi uZulu wonke uzayamukela kungabi lo dlame. Kodwa kukhona abanye kunjalo nje abalokhe besithi hayi kakuliwe kulensolo enengi abantu abakwazi, kanti vele nalo okwenzileyo kwenzeleni into nje ukuthi usebhubhile, so akwazi ukuthi kade sebenza labo bani. So abantu bayathandaza ukuthi hayi kube lokuthula.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika obesecingweni leStudio 7 eseBoston. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani, linjani donke. Endaweni yegugrawunda lapho izinto na zidala sezinye zezanu lezi. So kudaba luthethwa ngabantu bezanu njani. Nxa kukuthi uliqiniso ngicabanga ukuthi iy'nduna ezingasozezanu zethu undiweni lujubayo. Izinto lezo zingathonisa lolu daba. Phela kubulawelanga nduna abantwana, kwabulawela abantu bezimbabwe abantwana abangahlobani le nduna futhi leso. Sesiyaya edabeni lemendikalolo, akutsho lutho ukuthi labona abantu bamhlophe kumbe bakhuluma isilungu, nabantu nje abafanayo nakwamanye amazwe abavukelana khona. Sibona kusiba lezinto ukuthetha ukuliwa kutshaya.
Studio 7 imumfana kaNdlovu khonangale komsigana nesitoka Gawule. UGawule namhlanje uzwe wakhuluma iqiniso ngemali abahlala beyidla kuZanu-PF. Uyavuma ukuthi imali vele iyadliwa kuZanu-PF, kodwa-ke uyivunyiswa ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi ukwatile. Namhlanje badle imali eningi kakhulu kuZanu-PF, bamncisha bamvayela ngaphandle. So lokhu kukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu ngenxa yokuthi akazange engene uMashezi kuyena le nyanga.
Avele ukuthi kuthiwa hehe mnankagwe uyaphuma, uthe uyaphuma ngamanga lapha kubadlwa abantu ngengqondo. Mina vele nangikubona ukuthi into le ngqondo le ngamanga wodwa la bafuna ukubona ukuthi abantu bayayenza naba bayaxhoxhoza umfula. Umfula vele ntuziwa ngogoda, yikho kwenziwa umnanga. Akula kuphuma azokuphuma bayakholisa labangani bakhotshiwe ngaphana. Aye bashiye ukukholisa okungaka imali engaka abayidlayo elizwe phonga ukuthiwa uyashiya uyashiya. Uyicathile ezijekileyo gwamainfoma apangukileyo angazi ukuthi bajhayelwa nabantu amaphoyisa. Abantu abangcono ngamasosha yibo abangani bayasuthotshiwe ngaba bayasutha shoba. Ngento elula kangaka kuyadikithwa khona mhlawu umhlangano wonalo wesadaka. Abayenzi imisebenzi okumele bawenze balwelimi. Bayangitsala umbuso lamasosha akhe la adlayo asutha lawo. Besidla bebodwa abantu behawula eZimbabwe.
Kazokuqalasiswa ubaba obusayo ethi funa ukulungisa indaba yegugurawundi. Hayi, siyabonga ukuba kuthi uyayilungisa. Ayenze ngendlela efunwa ngabantu abawonelwayo lesizwe seZimbabwe sonke esiphakathi kwaleli lizwe esabonayo umonakalo. Kodwa angiboni kusenzeka ngoba imathebelebele ayinamgwaqo, ayinasibhedlela, ayinasikolo, ayinamagama. Okwenziwe uhulumende lathi sakubona ukuthi nanko kubambekayo. Kodwa emsakazweni bakhuluma usuku nemini bethi senzela ukusenza lokhu, bethi senza lokusenza lokhu. Kanti bakwenzekani? Bakwenze nini? Lelo bani? Babonwa ngobani bekwenza? Kwahamba bani kuleyo mgwaqo? Ukhona umuntu oxoshiweyo ukuthi why ecomplaina ukuthi why abantwana abaqala isikolo befundiswa umuntu ongazi isiNdebele? Besicela lisilethele umuntu oyazi isiNdebele noma ongayazi ulimi lwesiNdebele kakafundise fundisise kuya phezulu. Kodwa instead ukuthi akorrect imistake alungise nje endoda efana ukuthi yakho umuzwa wabe muhle yena akhetha ukuthi ecothelwane umuntu. Yikho ngithi mina le nto ayikhulumayo yize nezele akhona lokho ukuthi izinduna zikhona into ezizayilungisa yize a matter of promotion izinduna ukuthi aziqabanisele abantu abasezibhadala imali eningi ukuze zibe lolaka ebantwini bazo zibona ukuthi uhulumende uyasebenza kanti asebenzi uyaqabanisa abantu.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esihlaziya khona umhlangano we-convention owebandla lama-Republicans osungulwe namhlanje khona lapha eMelika. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela eleZimbabwe elibikwa lokhu lililo elikhokhelayo emazweni omhlaba kudaba lokuthekhela kwentengo yempahla i-inflation. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.